Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngikhulume nje ngithela zofaka i-message ukuthi abantu abazakuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-check-e ma-orders lapha la kuma-airport, ba-check-e thoroughly babone ukuthi abantu abakho yini abalayo yini i-coronavirus leti.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe ukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela sekhezi kwesigangayo. Sibe sesisabela umusic wethu sithi South Africa endaweni yasePretoria.
Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silothabani moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe awukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa. Umnangagwa bekhuluma esempandawana esigabeni semaphandleni eGudu emcimbini wokuhlanza ilizwe phansi kohlelo olwenziwa ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Abanye bathi amazwi la abe ngokuhaba nje kuphela, kodwa abanye bathi angaba iqinisile ngoba emkhosini ofanayo kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula uMnangagwa watshela uZulu eqinisile, esithi nxa engasanelisi ukuthenga inyama ngoba isidula kuzamele azidlele imbhida lamagwili. UMnangagwa ukhuthaze amakhansili ukuthi abe lenhlelo zokuhlanza izigaba. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wehlulekile kuyafika emzini we-Epworth kuhlelo lokuhlanza ilizwe lokuhlanyela izihlahla olwenziwa yileli bandla ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Kubikwa bekugcwele amapholisa ahlomileyo anqabele uChamisa ukuthi afeze uhlelo lwebandla lakhe. Lanxa uChamisa ehlulekile kuyafinyelela indawo lapho kade kumele kuhlanyelwe izihlahla, kubikwa enye inkokheli yebandla lakhe labasekeli bakhe benelesile ukuyahlanyela izihlahla. Sixoxele isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Wale sebefike endawo lapho sathola ukuthi bezagcwala amapholisa, njenganjalo athi wona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo, kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselelwanga ukuthi sikube nokuphikisana. But hayi kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye besebenzisa umsebenzi dawura lowo msebenzi ngabe siwenzile ukusiwelela. Sizabuya sithindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okwenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele emuva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Chamisa elabalandeli abaningi, abalandeli bakhe bajoyine uMnangagwa, bazama ukuthi ngelo uMnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liye sebenza lo uMnangagwa.
Lona uhlelo lolu kade lusenzakala lamhlanje olokuhlanyela izihlahla loku gezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na?
Yeah, asohlelo olumayo kwaphela sikhangela ukuthi udaba lweenvironment ludaba oluqakatheke kakhulu lokuthi silungise umumo welizenjalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo oluhle kakhulu esa oluvele lwasungulwa ngupresident Samisa.
Ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli?
Umongameli ubengazange alungisele nalokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona, wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba lempumela enhle kakhulu, njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.
Hello, ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abakumsebenzi okwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Abakulumsebenzi bahlangane lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana uBhadamoyo kanye labogatsha lezokwethekelelwa kwelizwe becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle lwe-World Health Organization labo kade bekhona kanye labenhlanganiso ze-Tourism Business Council of Zimbabwe lohlangothi lwe-Zimbabwe Tourism Authority. Iziphathamandla ze-Council ye-Victoria Falls zitshele i-Studio 7 ukuthi udaba lolu luyacutshungulwa lugatsha lwezempilakahle kamanisipala kanye lamakhansila. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi olenkampani yezethekeleli eVictoria Falls.
Kube la ma-cancellations amaningi kakhulu because of this thing, because we are expecting a lot of visitors. Lakithi kumawethu ama-clients lathi kube la ma-cancellations akuphela abantu ababuyayo because of this thing. Ngathi ngi-retire ekhansilini and then I opened my own company ye-tourism. I'm one of the tour operators in Victoria Falls.
Sizwa ukuthi uhulumende ube lomhlangano labo somabhizimusi bona abamankampani wona la.
Ukuhlela mhlawumbe njengoba kuyinto engangiyisesentsha kwengxenye khona bebuya ukuthi bazositshela ngakho, but in the meantime engabezengasi address sibekhulume nje kuphela kwafaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-check-we kuma-borders lapha la kuma-airport, ba-check-we thoroughly babone ukuthi abantu laba abakho yini abalayo yini i-coronavirus le.
Ungathi baningi kakhulu yini abathe abasabuyi?
Kweyami company kube lama-cancellations afika almost 10 or so. Singazi kule ma-big company but njelabo baqala kuthithi kube a lot of cancellations. Adele group of 50 ajongele ibuye, isiyakhansela ayisabuyi ngenxa khonokho. Sebathi hayi because of this coronavirus sebekhanselele postpone their journey bazasitela in the later date. Sembe abantu abavela ngaphesheya because yibo vele esitila labo kakhulu. Abezobavela ama-Americans, Australians, ngathi all over the world amakhiwa abuya.
Abevele lokhu ebuya?
Adele lokhu bebuya mpela.
Lanxa kungela magetsi lamanzi kwesinye isikhathi?
Ya, udubo lwamagetsi yiyo ade lusafelta kakhulu, but hayi. Most of the companies the Islamic charity software for internet and the moment it gets to a punch, we generate but the so affected the generator from the river and to the our purification plant where with us lots of pumps that are pumping water to the our reservoirs.
Hello ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeleli edolobheni leVictoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eFollows.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 6175, lagu 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave La kusho ukuthi 4930 13860 lagu 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abesifazane balungiselela ukunanza usuku lwabo olu International Women's Day ngesikhathi abalwela ilungelo likaZulu. Amalunga edalela eParliament lamakansila bekhuthaza omama lamantombazana ukuba bazi amalungelo abo ukuze bafinyelele amathuba amanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usuku lwalonyaka lulesihloko esethulwe yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Abesifazana bakhangelele ukuba bafinyelele amathuba atholwa ngabesilisa kukho konke kungakhathalekile ukuba yisiphi isigaba. Ukuze kufezeke lokhu, abathakazelela ezombusazwe labamele abesifazane bathi kumele omama bafundisane ngamalungelo abo. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sabomama kumanyano we-MDC Alliance uthi amalungelo abesifazane akhona ngalotshiweyo ngakho ke kufanele bafundiswe ngamalungelo la.
Indikimba esihamba ngayo akhuluma ngokuthi mina kumele ngibe sengikhuluma ngeequality sinibona ukuthi amalungelo abomama ayanakekelwa iyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele azizwe lingana kungelwa kubandlululwa ukuthi wena ungumama singakhangela ngaphambilini omama babengavunyeli ukusebenza babengavunyeli ukuvota yonke into wakuthiwa ngekababa khathesi amalungelo abomama singathi sesilawo kodwa ikakhulu emaphepheni kuma constitutions osekusele ukuthi umzamo bani ethathwa nguhulumende ukuthi amathuba alinganiswe omama labo baba balingane.
Ukhansela wakobulawayo unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu ukuze bathole izikhundla njalo balingane labo baba ekufinyeleleni amathuba.
Ilanga lethu liqakathekileyo ngoba siyabe siyoyiselebreta ukuqakatheka kukamama njalo siqakathekisa ku-gender equality ukuthi omama abaningi sebanelisile ukuthi bakhuphuke babe sezikhundleni ukuthi omama izikhathi eziningi babengaqakathekiswa kwakungelanto abazenzayo ezibonakalayo kodwa khathesi ngalezi nsuku sikhangelele ukuthi omama bayathuthuka njalo omama bayakhokhela indawo eziningi.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledalela eParliamente uthi kumele omama babambane ukuze bangene ezikhundleni eziphezulu.
Thina sodwa lathi omama sithe esizinyathezelelayo esinyathele omunye umama lokuhlala sixabana singomama asifuna ukubona omunye umama ephumelele. Khathesi kunje edalela eParliamente omama esingathi bala ama-constituency balutshwane kakhulu ukudlula obaba. I think okuqakatheke kakhulu thina njengabomama yikuthi silwe lathi singene kuma-position onalawo akulabo baba njengoba sithi sifuna 50-50 ngongcono yi 50-50 nje eParliamente singu 210 singathi mama maybe abayi 105 labo baba babe 105 sesingakwanisa lathi ukuthi singomama sibe le voice yethu ukuthi lathi kwesikhathi kwelinye ilanga sivuke iParliament ivuswa ngomama kuphela.
Okwamanje idalela eParliament lilabe sifazane abafika amachumi amane lanhlanu i 45 labangamachumi ayisithupha abalezihlalo zabomama ezingancintiswayo eze proportional representation kuthi abesilisa balikhulu lengxenye i 152. Baningi abantu abafisa ukuthi luqakathekiswe kakhulu usuku lwe-International Women's Day. Omunye wabalombono lo ngunkosikazi Melissa Nomakhosi Ndlovu omele inhlanganiso ebizwa ngokuthi yemthonjeni Women's Forum.
Kuqakathekile ukuthi njengoZulu kumbe njengeZimbabwe lo mhlaba jikelele nje silifake libe lilanga elimqoka eliqakathekileyo ingxeli ngaba yiholiday ukuthi njengabomama sikhuthazane qinisane ukuthi singaqhubekela phambili njani ukuze sithuthukise omama.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikukeka sobala kusiqa sokungamachumi amahlanu lesithupha ukuba abesifazane labesilisa banamalungelo afanayo kwezombangazwe ezomnotho ezamasiko kanye lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathavile lokhu sikudaba olufanayo amantombazana labesifazane elizweni bathi lokhu bebhekane lenhlupho ezinengi sokwedlule iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kube lomhlangano omkhulu oweBeijing wokukhuthaza ukuqiniswa kokulondolozwa kwamalungelo abo emhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle kwemnotho kwelizwe eZimbabwe. Abenhlanganiswe eGatswe Sisterhood emela amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi sibona okuhle buhlungu wehlanganiswe hashtag whispers ukuthi inhloliso sabasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ngakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuyatesta thola ukuthi kungabe kulegcikwana litholileyo kusuka kube nzima ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhyana ebesecine sedevelopa imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchebisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bechiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Yeah, like area engeke ngayikhulume eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asila nyanga sivela khona. Sithola abantwana besithi abasakwanisa ukuya esikolo bengaba ngama dropouts, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama cases ona la ama abuses ayenzakalayo kuma communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazivekelwe abafana endulo loqheli phansi, kuthi lalelo eselichiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there is an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31 percent kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35 percent yezifundi ezingamantombazana, okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi insuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthatha ukwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV. Njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020, Realizing Women's Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lamhlanje kuhlelo lo live talk sikhangela udaba lwezijeziso zenotho ezethweswe ezinye eziphatha amandla zezanu PF ama sanctions. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezivela amanye kwamanye amazwe ngamafitshane, isigaba seMaryland ngesinye sezigaba ezine kwele Melika esilabantu abafunyenwe belegcikwane lecoronavirus. Umongameli Donald Trump usephasise umthetho wokusungulwa kwesikhwama sokulwisana lwalumkhuhlane samadola adlula amabhiliyoni athobaminwembili i-$8.3 billion. Kulinyazwa abantu abahlanu phandle kwesigodlo sommeli wele Melika kwele Tunisia lamhlanje ekuseni ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo. Ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kubikwa sokuphazamisa imisebenzi yamafekitali kwele Nigeria ikakhulu lawo asebenzelana lawe China. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo balwisa ukuba babe sebeqedile ngomvulo ozayo abalungisa inkundla yeBarber Fields koBulawayo besithi mhlawumbe singeneliswa ukubanjwa isikhathi sokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lidlalele eZimbabwe emdlalweni walo wekhafu lenqikilana lelakwele Algeria. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Ukukhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano oqhubela eziphatha amandla zekhansili yakoBulawayo namhla ekuseni, umsekeli kamphathintambo ogatsha lwabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uTino Machakaire uthe uyasuthiseka ngendlela okuqhutshwa ngayo umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields.
From what I've seen, everything is moving very well.
Ngokubona kwami umsebenzi uqhubekela phambili kuhle, njalo sikhangelele ukuba kuzathi kufika usuku lwethoba munye omunye umsebenzi sizabe sesiwufezile njengokusho kwalaba abaphezulu. Nxa singakwenelisa lokho, labo abazahlola inkundla bazathola konke sekusesimeni esihle.
Umsebenzi wokulungisa inkundla ezibalisa eBarber Fields kanye le-National Sports Stadium uqhutshwa ngoba inhlanganiso ye-Confederation of African Football itheka zilungelanga ukudlalelwa kuzo nxa iqembu lesizwe lidlala lamaqembu akwamanye amazwe. Inkundla yeBarber Fields yona ithathelwe ilungelo elokuba kudlalelwe kuyo imidlalo le ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba ikhansili yedolobho lakoBulawayo okuyiwo abanikazi ingalungisanga lokho bekuthiwe inhlanganiso ye-CAF kumele kulungisiswe. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso ngoba kuthiwa utshani kumele kube luhlaza yonke indawo, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe aluminium. Kumele kungezelelwe njalo izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali, kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu bebekwazi ukuba baqonde ngaphi. Nxa ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kungaphela ngomvulo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kweleZimbabwe abeZimbabwe Football Association bazathumela imifanekiso yalokho osekwenzakele kwinhlanganiso yeCAF ngolwesibili. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba inhlanganiso yeCAF ithumele abantu abazohlola inkundla ukuthi ingapasiswa ukuba isilungile ukuthi iqembu lama-Warriors lizabe selizadlalela kuyo lele Algeria mhla zingamashumi amabili lathoba munye kuyona le inyanga. Nxa limizamo ingehlula kuyabe sekumele umdlalo lowo uqhutshelwe ngaphandle kwelizwe. Ngolunye udaba lumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Chapungu ngensonto emdlalweni wokuzwana amandla phambilini kokuqala kwesizini yalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Gitchy was a Friday, my darling.
Was a Friday, my darling. Kutsho ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu Was a Friday silo tabane moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express bephethe idlalade labo lesibili. Okunenga sikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7 elandisa.
Iqembu letatani baloyi liqale ukuhlabela ngo-2018 lade lethula idlalade lalo lakuqala elithi impendulo. Selikwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi uzinuke amakhwapha. Nango umkhokheli waleli qembu uThabani Moyo echasisa ngemvelaphi yabo.
Lapho siphuma khona thina siphuma vela ekhezi kwesigangatha. Sibe sisihlabela umusic wethu sithi South Africa endaweni yasePretoria.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi usugcotshwe ngobubende, Cyclone Idai, Ontando kayiphikiswa kanye lethi Nkosi yami. Litholakala ngapi idlalade mnumzane?
Abafuna ukuthenga umculo wethu bawuthola kithi, bengakwazi ukuthi basithinte kule nombolo ethi 0789505568.
Likumbule balaleli ukuthi lezo nombolo ngeza kwele South Africa, ngakho lifake ikhodi yakulelo lizwe. Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingathanda ukubatshiyela khona njengamanje ukuthi sisayibambile, ikakhulu uma nabo besixhasa, njalo siyababonga ukuxhaso lwabo ngazo zonke izikhathi.
Uphuma ke enkundleni uThabani Moyo leqembu lakhe letatani baloyi Express ngale.
Ikulekela abantu njani yokuthi baphenduke bona beshiyo umhlaba?
Siyabonga ntungameli obexoxa ke le Tatani Valoyi Express. Sobe sigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe wokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahuhu emizini yabo bazabotshwa. Abakumsebenzi wokwethekelela kwelizwe bathi sebenenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, sibeneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.